ngile problem yokuthi kona i-president ufake abantu abayi-24 ukuthi bemeluleke. Mbona ngani ngabantu abaningi kakhulu labo ukuthi bangabuya lo mbono wethu. Uyacabanga ukuthi ngomnyaka ophelileyo upresident ibe lama-advisors amabili, uChris Mtshwangwa akade engu-advisor, bese kusiba lo babo kade kuthiwa uprofessor Cliver Nyathi okade ema-advisor ngento ze-national healing day reconciliation. Akuzange kwacaca ukuthi kuyini abakwenzileyo ngoba sabona ukuthi i-national healing ayiyanga ndawo. So okutshengisa ukuthi kwakulenkinga mhlawumbe ukuthi i-president elalele abantu bonaba. So abantu abayi-24 ithuba lokuthi sibukehlale phansi le-president okukhulume ngento ezwakala bekuvala ama-terms of reference laphana bathi khona amadoda la azabehlangana ne-president kotali meaning is just once in every 4 months. So already silabantu abaningi abaxokozelayo abaseduze kwa-president khonaphana kule cabinet kulabantu abakwi-government asebekuzanu kule politic bureau kulanilani. So ayibaboni mina besenza umsebenzi oqaqashe
nxa kodwa ubakhangele bona labo abakhethiweyo ungathini ngabo? Ngabantu abangenelisa na ukuthi bavuselele umnotho welizwe?
No, abaningi babantu laba ngabantu abangosomabhizinisi abarana amakhampani amakhulu osinkilinyezela bebisisa moyo ngabantu abazwisisayo ngezomkhono nikezi ukuthi banganikwa ithuba bangenza into ezwakalayo. But okumele kunanzela ukuthi kule cabinet eyiyo eqondisa upresident bese kusiba le-policy eyiyo isikhathi esiningi esintu okwenziwayo kwenziwe ngendlela izame efuna ngayo. So bona sebesuba phakathi khonaphana ukuthi angazi ukuthi upresident uzalalela bani whether into abazikhuluma izamele ziye-cabinet ziyaphruva bese bezenza bona. So ye ngamadoda asilalohlonze angamasomabhizimusi kodwa amboni ukuthi bazathola i-chance yokuthi abakukhulumayo kwi-implement.
Kodwa sizwe kuthiwa bakhona abanye abakhethiweyo asebesithi bona abafuni, ubona ungani bakhona yini abanye abazakwenza njani?
Ngiyabona incwadi lapha ekade ebulenjini kulo mfundisi omunye laye othe yena uyabonga ukuthi ukhethiwe kodwa ngeke yenelise ukuthi engene kwi-committee leyo. So kimi kwasesiwayisimanga ukuthi why would upresident kumbe nti asebenza labo be-announce azomemezela abantu asebekhethiwe kumabonakude bemsakazeni bengakhulumanga nabantu bakhona kuqala bababuze ukuthi bafuna yini, ngoba sekutshengisa ukuthi abaningi bangabaloku besala kuzagcina-ke sekuyazisa yena upresident ukuthi why zithi abantu abafuni ukuthi besebenze laye kumbe yindaba bele eqambe abantu engazange wakhuluma labo.